uyazi uhluphe silalo ikuthi thina vele asigayelanga ukube silokho zibhala kodwa i-information esingayithola ebadaleni laba sibabuza kunganceda ukuthi siyibhale phansi ngoba kuyanceda okumangalisayo ukuthi bona kade babe vele besenza njani njengokuthi khonapha koBulawayo nje ama-old people's home indawo lezi ezinjenge ekuphumuleni old people's home kunabantu abadala bakhona pha kodwa mina mbona kungayisiyo mfanele ukuthi abantu abadala bayehlala endaweni eziyana ngoba kudala babegcinwa ngabemuhle ukwenzela ukuthi babe bekhulumisa abazukulu bebatsheli ukuthi bona bavele bephila njani ukuthi abazukulu laba baziphathe bazigcine kuhle ukuvikela imikhuhlane konke even i-HIV and things like that lokuthi nxa besiyakwenda njengamankazana kumele bayeziphatha njani lokuthi baziphathe njani until the time baze bathole laba abafana umjijake elifuna ukumlobola abe acceptable to the family
baba khabo ngena khonapho
ugugayo yinyama ulwazi kalukhulu kanti njalo nje ulwazi lolo lungahamba lalo osekhulile kunyamalala kwalo ngoba thina esintwini sakithi abadala laba bayengaba yilokhu esingathi thina bangumthombo wolwazi ngakho nxa abadala laba sebecebuka ebantwini besiyahlala bodwa le kutho ukuthi lo lwazi lwabo lunjani kuzahamba labo laba abasakhulayo abatsha basale besegcekeni phela into ethimisa umuntu ngaze ube nemali kungangolelwazi lwempilo awulancedo kwabanye abantu ungaze ufunde ube neziqu zamanyuvesithi kodwa ungelalwazi lokuhlala labanye abantu lokuthi impilo yona vele ihamba njani ngenye indlela laba abadala sebekhulile ngathi ngizikhwica mfundo zesikolo sempilo professors of life ngako kuqakathe ukuthi kuhlalwe labeduzane basifundise kona kuyana malibho basifundisa izaga basifundisa amazwi ahlakaniphileyo basifundisa imbali basilandisele okuningi okusenza sibe ngabantu abangcono singakhuphanga mali kodwa sithaphe ulwazi lwabo oluzasakha njengamunye ngamunye kusakhe njengemndeni kusakhe njengesizwe
Poke Madube kuqaliswa njani khonoko kukhulunywa ngukhabo
ukuthi singakuqalisa njani
ukuthapha-ke
abadala sihlale nabo emakhaya
hayi ukuthapha ulwazi lololu ukuluthapha sibili luthathwa njani ulwazi lonke lolu ebadaleni sebezihlalela kumbe bahlala entembeni kumbe abakhona la ngikhaya
ukubavakashela angazi ukuthi singathi ngobani abangahamba besiya thathi ulwazi kubo besiyababuza at least ukuthi basitshele ukuthi khona babevele bephila njani okuqondileyo kuphi okwenza ukuthi umuntu aphile kuhle ngoba njengoba ubaba uKhabo ekhulumile nje ukuthi kuqakathekile ngama-professors laba lanxa bengazange baye esikolo kodwa balolwazi olujulileyo oledlula thina kathesi so angazi ukuthi singenza njani ukuthi siye inokuzena ulwazi lakhona siluchithe ebantwini lanxa besen khonapho lapha ababeyihlubi khona kumbe kunxa kule organization abangahamba besiya thatha i-information yona le ibhalwe phansi ukwenzela ukuthi inxaye kubhalwe kwibhuku ukuthi umuntu uzaphile kuhle ekhula nje kusukela ekhula emncane ukuze ayephumelela kumele aphile kanje sibabuza bekhona lapha nalapha bakhona lokubabuza ukuthi khona lapha kuma-homes lapha bakhona bahlezi njani bakholisa yini bona do they like to stay there do they enjoy environment yona leyo
abakhabo ye uyakhuluma umama lapha kodwa nxa silakho okuthathwayo ebadaleni laba kuyini ongenza ukuthi-ke uzulu ahlume futhi njengoba emasikweni ungazani sejabalala kuyini okuningi esingakuthapha khona phani
Dube kuningi okungathathwa ngabantu nxa ngingabuza wena Dube khathini ngibuza ukuthi uzalwa ngubani wayezalwa ngubani uyihlonkulweni wayezalwa ngubani basukela ngabi besiya ngabi kwahamba kwathi lindaba lingodule lingomthembo ozithembayo kuyini konke khona lokhu kumele kuqalise kuyo emdinini singakayi loko kuthi omama Dube ngiyakuzwa ngiyabona ubaba uphathisa unyathi uyakakuzame khona lokhu kodwa umndeni ngomndeni kakube likuku lokwazi imvelaphi yabo ukwenzela la kusasa phela akulanto enhle mahlabe zulu njengokubongwa ngezangelo zakini kazibiza imali ngangizwe mina kithi xa sebekhuma bekamatshethe ithi abathwali bophahla izinto ezingena zona lezo zizanyamalala nxa zingasabanga kule kati yizo ezikumbaqumba zingamafutha okukhanzinga umphefumulo ngaphakathi ngakho kumele kuqalise imuli ngemuli kumele ibize lokuliqoqwana lendaba zomndeni walo xa laba othatha amazwi kama-tape recorder nandani kakube khona emndenini ukwenzela ukuthi labazabuya bengasekho laba abakhona kalesi bakwazi ukuthi singabantu ngalokhu ngalokhu ngalokhu.